Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 17 kuNtulikazi 2021 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Wayeyintatheli zindaba uSandra Nyaira owasebenza kumaphephandaba lakumsakazo ehlukeneyo egoqela iStudio 7 obhubhe ngolwesibili. Ungcwatshiwe namhla emathuneni eWarren Hills eHarare lapho obekuthe gwaqa izihlobo nabangane.
Ube ngumuntu esasijabula laye nje ngamaviki edluleyo wona lawa. Akazanga khombisa ukugula kodwa sithi hayi sakwamukela ukuthi usephethwe umkhuhlane lo osithe wasabalala.
Inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-coronavirus lababulawa yilo lilokhu liqonga insuku zonke.
Kodwa amabhawa avuliwe, amasaloni avuliwe, lento ezinjalo. So kukwenza ukuthi ngakolunye uhlangothi sithi silwa le gciwane, ngakolunye uhlangothi siyalumemethekisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Wayeyintatheli zindaba uSandra Nyaira owasebenza kumaphephandaba lakumsakazo ehlukeneyo egoqela iStudio 7 obhubhe ngolwesibili kuyonale iviki. Ungcwatshiwe namhla emathuneni eWarren Hills eHarare lapho obekuthe gwaqa izihlobo nabangane. Omunye wezihlobo zakhe unkosikazi Mo Blessing Gombarume utshelele umbuthane ukuthi balahlekelwe kakhulu njengomdeni. Umngane kamoyo u-Audrey Chihota obekulo umbuthano usichathisela ngesimo sakhe.
Lamhla bekulilanga elibe buhlungu kithi. Libe buhlungu ngoba kusukela ngolwesibili esisizwe ukuthi unkosazana Nyaira uSandra usesichile. Kwabanzima ukukwamukela, kwabanzima ngoba ube ngumuntu esasijabula laye nje ngamaviki edluleyo wona lawa. Akazanga khombisa ukugula kodwa sithi hayi sakwamukela ukuthi usephethwe umkhuhlane lo osuthe wasabalala. Kodwa ngingathi nje isikhe wasichiyele sona, hayi asisikhe usezinyo elilodwa. USandra ubephethe umsebenzi omkhulu njenge ngentatheli izindaba, njengo-communications officer, njalo ubefundisa amankazana ngathi abesintwana abe bevele bedinga ukuthi babe lolwazi lokuthi vele khona ukuba yintatheli izindaba elohlonzi kwenziwa njani.
Wengeze wathi umoyi wayeyinsika kumndeni wakhe.
Ngingathi nje uSandra nxa simkhangele sithina siyazi ukuthi ulahlekelwe ngunina, nguye obekhangele uyise, imuli yonke ikhangele kuye. Khathesi ke bazothini thina njengabangane bakhe besilaye? Ngingathi vele impilo zethu bezixhibene, besisebenza kahle, sisizana, sitshelana ukuthi impilo empilweni indubeko ohlangana lazo ungaziphatha njani ukwenzela ukuthi wenelise ukuqhubekela phambi. Ngingathi nje ube ngubabakazi, ube ngumnawethu, ube ngudade wethu, ube yingane ezehlisayo nxa efika ebantwini. Ubekwe kuhle, bambabazile abanengi, imisebenzi yakhe emihle imlandele ngoba bebekhona abaphephetha izindaba abakhulu bamaphepha ama-newspaper njengabo Standard, anjengabo Daily News, hayi bebekhona sibili. Njalo lokwenza i-live stream lokhu kusizile, ngabona nje kuma-comments abekiweyo. Unkazana lo ubelothando, ubelesineke, ubelesisa, ubengelakho ukubuyisela ububi ngobubi, kodwa ubelokhu esithi yonke into sethembele enkosini. Hayi, sithike lanxa sisizwa ubuhlungu, akalale ngokuthula.
amazwi akhe agcizelelwe ngomunye owafunda lomunye unkosazana Mount Joey Chikura osanda ukukhuluma le studio 7.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka 1993 saphila sonke for sisesikolo sonke eHarare Polytechnic sitrain ukuba ama-journalist. Ikuthi umuntu owayele mbeko wayethobekile wayethanda abantu njalo ethanda i-journalism. Sandra wayengumuntu wokuthi she was determined ukuthi she will make it in this media industry.
USandra Nyaira ubhobhe kulandela ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 eseleminyaka engamachumi amane lasithupha i-46 wasebenzela amaphephandaba lemsakazo egoqela i-Community Newspaper Group Ziyana ne-The Daily News lapho aba umhleli khona. Wemukela indondo yokuqhuba kuhle umsebenzi wokuba intatheli izindaba ijengisa isibindi i-Courage and Journalism Award owayiphiwa inhlanganiso ye-International Women's Media Foundation eMelika. Usebenze e-Studio 7 kusukela ngomnyaka ka-2003 esakaza eseNgilandi. Wasesebenzela umsakazo munye eseMelika kusukela ngo-2009 uchiye esesiyasebenzela umanyano we-United Nations e-Ethiopia lapho abebona ngokwethulwa kwembiko okuyisikhundla abhobhe esiphethe. Inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-coronavirus lababulawa yilo lilokhe liqonga insuku zonke. Njalo izolo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abalikhulu lambili 102 wathi abafika phose inkulungwane ezintathu 2296 bahlaselwa yileli gcikwane ngelanga elilodwa nje. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula isigidi esisodwa. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwa yicoronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili 81,168 kwabhubha abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu 2,520. Asizweni umbono kamnumzana Angliston Sivanda olwela amalungelo oluntu ngalolu daba.
Ukunanzelela kwami yisisikhathi sokuthi nxa kwisikhathi somqando uqanda yikho igciwane leli elimemetheka khona kakhulu. Yebo kuhamba abantu lathi abaningi besihamba singasalandeli, thola abantu sengasagqokanga ama-facial mask, abantu abanesiminyana ikakhulu la kubozubukho lapha yikho kume okuthelelana khona amagciwane. Bese kusiba lenye into edabukisayo edanisa kakhulu ukuthi ngike ngaba singafike ngabona enkulumane police station kuvike edluleyo ngabona amapolisa beround abantu begcwele bebochiwa abantu begcwele enkulumane estation. Abantu laba bebekade bethenga bethengiselana utshwala emashabhini benatha bengelandaba lokuthi kulegciwane eliyingozi kangaka. So okunye abantu lathi kasinanzeleli ikakhulu emalokishini lapha kuningi okukhulu okwenzakalayo. Abantu bayangena emashabhini bathengiselana utshwala abantu bathi bebabe benatha and khona lokho yikho okubangela ukuthi igciwane limemetheke ngoba abantu kasiziphathi.
Sesikhangela lapho abantu ababuthana khona abantu bayalandela yini imigoqo besingathi yizo lezindawo ezivangela ukuthi igcikwane leli limemetheke.
Izinkonzo zivaliwe kodwa amabhawa avuliwe okuyikho okubangela ukuthi igcikwane limemetheke. Izinkonzo zivaliwe kanti njalo futhi thina ema-church nxa kunje siyakwazi ukuthi sihlalise abantu silandele social distancing kodwa amabhawa avuliwe amasaluni avuliwe lento ezinjalo. So kukwenza ukuthi ngakolunye uhlangothi sithi silwa le gciwane ngakolunye uhlangothi siyalumemethekisa ngoba amabhawa avuliwe abantu bayathenga utshwala babo kusukisela ngo-9 kusiyatshayayo isikhathi sokuvala u-3 kodwa abanye vele uhlangana labo vele sebedakiwe. So akuncedi kodwa ke into engiyibongelayo yokuthi ngibona kakhulu abantu kakhulu koBulawayo abantu bekhuthalela kakhulu ukuyahlatshwa i-vaccination. Sithemba ukuthi abantu bonke nxa singahlatshwa sithathele i-vaccination kungasenza sifike esigadini esigabeni okuthiwa i-head immunity ekuthi igciwane liyabe lingasamemetheki kakhulu.
Lowo ngumnumzana Angliston Sivanda olwela ilungelo loluntu esixoxelayo ekoBulawayo. inkosi eSwatini uKing Mswati wesithathu sesole ukutshengisela ukuselizweni lakhe esithi kulibuyisela emuva ngesikhathi iningi lisola umbuso wakhe elithi ulochuku lenkohlakalo. Lokhu kuphume embikweni inkosi ethule izolo lapho ephinde yakhetha umnumzana Cleopas Dlamini ukuthi abe inhloko kahulumende. Lokhu kwenzakala kule qola elithunywe ngumanyano weSADC ukuyaphenya okuhluphayo kulelo lizwe. Abanye abalwela ilungelo loluntu bayasola indlela abathi iqula leli liqhuba ngayo umsebenzi. Ukusenjalo, udlakela olusanda ukuqhamuka kwele South Africa ngemva kokubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli lubikwa solunganeno. Ukuze sizwe ukuthi ukungahlaliseki kulawo amazwe kuthinta njani amazwe akumhlubulo weSADC agoqela eleZimbabwe, sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu oqala ngokusipha umbono wakhe ngokwenzakala kwele South Africa.
Ikhangelelo lalabantu bevele beqale lo msindo beliyo ngalokuthi ekugcineni uZuma akhishwe ejele. So njengoba nje kungayenzakalanga khonokho, kunzima ukuthi umuntu abe clear ukuthi nikhona umsindo lo usuphiwe ukuphela yini. So angiboni ukuthi singakhuluma mpela ngokukhululeka ukuthi sokuphelile. So abantu babe becabana ukukona ukuyafika esikhathini nje ubone ngani kuthiwa banomunye usevumele ukuthi uyehluke kanti ubhizi uyenzani uyaplana ngoba kunalo kunaleleliti phepha ebeliseculetwa nje elinikeza i-government ekaRamaphosa amalanga amaviki amabili ukuthi akhuphe uZuma ejele if kuyukuthi liphepha lamaqini elivele ebantwini abayibabevele beqala lo msindo kusho ukuthi akukapheli.
Ungathini ngokwenzakala eSwatini?
Ya, eSwatini inzima kakhulu kodwa ke kulinyathelo eliya endaweni e-right, endaweni enhle ukuthi kube nokungani kuba create ukulungisa indawo yokuthi kukhulunywe kuzwisisana. Noma nje sisazi ukuthi iSADC as you know ayijwayelanga ukusiza mani okupheleleyo experience yeZimbabwe. Lapho vele nje wokubasana kuphume khona izinto eziright iSADC khona khonapho. So asikholwela ukuthi kuzolunga kodwa for now akukho lula ukuthi sithi kuzophuma njani kodwa ama steps in the right direction wala asethethwe kule khangelelo lokuthi kuzolunga.
Singabona okwenzakala eSouth Africa leSwatini kuthinta eleZimbabwe kumbe umhlubulo wonke nje weAfrica.
Akakhulu kakhulu ngoba iSouth Africa lilizwe elilusizo kakhulu lilizwe elinothileyo akakhulu kazi ungavela usebenzise umzekeliso weZimbabwe nje kuhle ukubonisa ukuthi lapha kungaba yinkalakatha yenkinga ngoba abantu beZimbabwe abaningi balapha basebenza bagcine babheke abasekhaya ngalokhu abakuthola la njalo futhi abakhona lekhaya nabo bayabuya bezodinga izinto ngapha. Izinto eziningi esizitholayo sizithola khona ngapha eSouth Africa esingadina ngama-export. So kungalimaza mpela amazwe amaningi ukuthi iSouth Africa ilimale njengelizwe, kungalimaza amazwe amaningi.
Lo mnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcweti ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseSouth Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Izakhamizi zemaphandleni esabelweni seZansi eMandebeleni seziveze ukukhathazeka ngodlakela oluqhamuleko leSouth Africa zisithi lokhu kuzadala ukuthi zibhekane lendlala ngoba ziphila ngokudla ezikuthunyezelwa eGoli. Abanye bathi besabela ukuthi mhlawumbe abantwababo bafile kulolu dlakela. UAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Iningi lezakhamizi kulomhlubulo liphila ngokudla okuthunyezwa esihlobo ezisebenza eGoli okubuya nabamalayitsha. Kodwa kulandela udlame oluqhamuke kwele South Africa kunsukwane ezedlulileyo, kulandela ubotshwa kwamnumzana Jacob Zuma wayengumongameli walelo lizwe, iningi lithi lokhu kungadala ukuthi zilambe ngoba labo abathumezwa ukudla belakho ukulahlekelwa imisebenzi. Unkosikazi siphathisiwe Nkala isakhamuzi esilikwe eGwanda North uthi kusasa yabo ibuvulibana ngenxa yokungahlaliseki kwele South Africa.
Sina ngapo emhlubulweni weMandebeleni sithi siwelwe yifu elimnyama iloko kwenzakala eGoli ngoba thina vele impilo yethu ibese kakhulu eGoli khona ngale ukudla sithole eGoli imali siyithole eGoli abantwana nxa beqedile isikolo kumbe bengaqedanga khona okwenze vele impilo incinciseka khona ngale eGoli so lokho kwenzakalayo sise sifone ngathiwa kuyikucina kwempilo yethu ngoba ukuthi sizasukela ngathi siya ngathi nxa eGoli iqhubeki nje ayisusuka singasazi shuba
Umnumzana Love Moncube isakhamuzi uMatobo laye uthi ukhathazekile ngezehlakalo kwele South Africa.
Udushe lolu sima nginanzelela kakhulu luyasidalela uhlupho olukhulu ngoba sihleli nje sithembele khona manje ma sokuyenziwa kanje bangaki abafowethu azolahlekelwa imisebenzi laphana nanjalo ukudla okuningi thina siphila eSouth Africa sithembele eSouth Africa siyacela ubukhokheli ukuthi abuzwisise into efunwa ngabantu ukuze kuyehle.
Umnumzana Vusa Nkalo odabuke egungu eKwanda South ephila ngokuthenga impahla kule South Africa ethengisa kuleli uthi sokunzima ukuthi bawode impahla kwele South Africa okuzadala ukuthelela kwempahla kuleli.
Thina abantu lapha abantu abaningi izitolo ini baphila ngokuthi omalayitsha babe bebaphathela izinto khona ngayo hayi ngathi kusihluphile kakhulu kuyasihlukuluza sibili okubi kodwa njengoba sekungathi kulamasotsha ezitaradeni khonale ngoba sithi bathi kulamasotsha ezitaradeni ngathi umuma khona uba ngcono kodwa hayi njengaphosomabhizinisi abancane sizisebenzayo sizama hayi sibili hayi into yakhona.
Ukhansila kawa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi lawe sabela ukuthi impahla zizasilela ezitolo okuzadala ukukhuphuka kwentengo yazo.
Izitolo zonke eziningi zivela impahla ngezivela kwale mzansi abantu abethu bebewoda beletha khonapho izitolo zemzansi zisincedile kakhulu ikakhulu langentengo ibisiyehlile kakhulu ngiyazeza impahla ezivela khonale lalezi mpahla ebesizithunyelwa abantu abethu sivele sesingabantu evele besiziphila khonale lolu dubo luzazishiya sengozini emangalisayo.
Unkosikazi Juliet Ngiwane ongumqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe uthi iningi labomama litshaywa luvalo.
Omama bonke babambe amathumbu khathesi sizothi abanye abantwana sebefile ngokwazi kwethu ngenani labantwana abaseGoli abeZimbabwe kambe kungakhuthakala ukuthi kuswelakalo yedwa oweZimbabwe and nxa engowakho omama bakhala ngokuthi nxa engowakho uzatshelwa mbani uyabe bonwe mbani.
Osomabhizimusi kanye labacubungula ezomnotho bathi udlakela usaqhubeka kwele South Africa lulakho kubangela ukusilela kokudla kuleli. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kwele South Africa esithi lolu dlame lulakho ukuphehla udlakela kwamanye amazwe agoqelele Zimbabwe. Abantu abedlula amakhulu amabili 212 sebefile kulolu dlame kwalima labanye. Izizalwane zaseZimbabwe ezifika phose izigidi ezintathu 3 million zasuka kuleli uyadinga amadlelo aluhlaza kwele South Africa kulandela ukubhidlika komnotho welizwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingani tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Sixoxa ngendaba yabomakhorokhoza okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukelwa ehlelweni.
Sizwa kuthiwa lige lavakatshela indawo elibone khona omakhorokhoza asebewone khona.
Yes, ke savakatshela endaweni yaseGwanda emgwaqweni uBulawayo Gwanda Road nxa usuduze kwendawo liyana imatete turnoff. Umonakalo khona mubi kakhulu ngoba sebevule iganga lonke laphana phakathi laphakathi komgwaqo la lesporo sebevuthuze yonke indawo bathi ngekhipha izihlahla bagebha amagodi kwaze wafika sekuthini kulenza indawo lapha sebegubha khona eceleni komgwaqo sebegubha ngaphansi komgwaqo amanye amagodi akhona sengenile sibili ngaphansi kwethara okungumonakalo omubi kakhulu ngoba kuyingozi ebantwini abahambayo ngezimoto ezigijima ethareni njalo futhi kuyingozi nje esingathi infrastructure impahla kaZulu futhi lona sinanze ukuthi ngumgwaqo oqakatheke kakhulu umgwaqo obhizi kakhulu njalo futhi sibonile ukuthi kulokunye sebegebha bengani bangena ngaphansi besiporo okuyingozi kakhulu kusitimela lesi esebulawayo Bed Bridge njalo futhi liyani into isiyingozi kuzakhamizi ezihlala khona phana ngoba imbuzi zazo inkomo zabo sokungawela kukanti lazo izakhamizi abantwana labadala sebengawela emagodini wona lawana aseyingozi
manje kuyini okwenza ukuthi bengabotshwa nxa besona okungaka
okwenza bengabotshwa yikuthi singananzelela amakorokoza ngani benza umathanda elizweni leZimbabwe endaweni eziningi lapho ungakhangela nje ezelizwe thina sikhangela kakhulu endaweni zeMathebeleland khonapha ungahamba kuboshangane uhambe kubobubi kubomzingwane kubonsiza lakho eGwanda lendaweni zeMatobo uyakubona ukuthi nje amakorokoza bazenzela santando bazenzela umathanda okuze kuhluphe ukukhathaza ukuthi kanti abantu benza intando yabo elizweni bathembeni yinkinga eyenza laba bantu bangabotshwa ngoba vele bazenzela santando okunye kwakhona sithe sixoxisana nezakhamizi zalaphana basitshela ukuthi okunye bagubhe ebusuku bengabotshwe kwenzeni kwabo lokho okubi kangaka
manje njengenhlanganiso lithi kuthiweni
thina-ke njengenhlanganiso emele amalungelo abantu sikhangela njalo futhi lento zemvelo sithi thina kunezinto ezimbalwa okumele zenzakale okokuqala ilizwe lonke nje jikelele uhulumende akaqinise umthetho akabophe ziqine ngendaba zabomakorokoza ukukhangelwa kwabo ngoba sesike sathola futhi enye iripoti sesixoxa lezakhamizi khonaphana basitshela ukuthi kulo munye umuzi abake bahamba bayagubha khona emzini womuntu kodwa nxa sokuqala into ezinjalo ungakhumbula kwezinye indawo zelizwe sike sizothiwa bagubhe esikolo uzothiwa bagubhe umuzi womuntu njalo njalo so uhulumende kaqinise umthetho sibe lilizwe lomthetho omakorokoza bengenzi mathanda lapha ababona khona ngoba ukuthi igolide likhona phela kutsho ukuthi kumele lihlale kuqutshulwa indawo yonke kuze kuquphulwe lethara kukanti njalo amapholisa kawapatrole liyana ndawo lasebusuku okunye njalo sibona ingane kungenzakala inhlanganiso ye-Environmental Management Agency i-EMA iyadinga ukuthi sondele kuliyana indawo isebenzisane lezinye iy'ngatha zikahulumente isebenzisane le-local authority isebenzisane lezakhamizi zalaphana ngoba bavala indawo liyana okuthiwa esikuthiwa ngesikhiwa yiku-reclaima then okokugcina esingabona ingane kwenzakala yikuthi iGwanda Rural District Council isebenzelana lenhlanganiso ezizimele zodwa ezinjengenhlanganiso yethu lezinye ezikhona kuqakathekile ukuthi bafinyelele izakhamizi zalaphana bafundiswe ngendlela zokuzivikela lokukhulumisana labomakorokoza ukuze benelise ukuripota izenzakalo ezimbi ezenzakalayo ngoba sitholile futhi ukuthi khanye ingani sokukhona ukugqekegqekezwa osokusiba khona ngendlela zokwanda kwabomakorokoza kuliyana ndawo
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu balaleli ithuba esibelalo ngiyabonga lohlelo ukuthi lingamukela ehlelweni
lo-ke bekungumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Otilius Vanda obona ngesiphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Yena oqala ngokuchasisa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 uthwalise abantu amagabha afuzayo.
Inami sibili le-COVID liyakhanza kodwa okukhathaza kakhulu abantu besifazane. Yona ngokwayo i-vaccine ama-centers angkhona alama-long queues ukuthi umuntu ayenelise ukuthola i-vaccine. Njalo kuyenza lokusebenza kube nzima ngoba abantu besifazana ngabantu abaphila ngokuzisebenza engingathi ngama-vendors iningi labo. Ephila ngokuzisebenza ukuyadinga i-vaccine kubathathela isikhathi eside ilanga lonke umuntu acina esetshayelwa likhola lokuthi kuvalwe engasebenzanga okudala ukuthi imuli zabo zingasenelisi ukuthola ukudla ngoba khona lokudla kwangkhona ngalesi sikhathi se-COVID. Sokudula ngeyokunye kungezelelwa ukuthi izitolo ziyaphangisa ukuvalwa kube sokuthengwa ebantwini phansi okuyabe sokulentengo ephezulu ephezu kwale esithenga ngayo ezitolo.
Uhulumende kathesi uthe wonke umuntu ozafika lapha okuhlatshwa khona amajekiseni la kuyamela ehlatshwe nxa u-5 engatshaya intambama.
Kuba ngcono kuza kangcono kodwa inani lezindawo zalapho okuhlatshelwa khona yizo ezilutshwana eziyenza abantu begcine sebeminyini bona bevele besiyadinga khona ukuhlatshwa okuyingozi ukuthi bayagcina sebesuka lapho abahlatshwa khona bevele sebewuthethe lowo mkhuhlane.
Sike sabona kulo hlelo lwalabo abathengisayo ukuthi bayehlatshwa kambe singathi iningi liphungukile yini?
Abantu bebeminyana begcwala kakhulu lapho kuhlatshwa khona okuthi abantu bebebaningi okudlula wona amajekiseni okuwabani kodwa bazamile ukuhlatshwa sibili laba abazisebenzayo iningi lankhona.
Kuqalisa i-COVID-19 kwake kwaba le mpiko yokuthi kulodlakela ezindlini ngoba abantu bengejayelanga ukuhlala bendawonye isikhathi eside kangaka kungasayiwe emsebenzini. Uhlupho lolu solunganeno yini kathesi?
Udlakela lokhe uqale uhlelo le-lockdown luya lukhula kakhulu ezindlini ngoba nakho labantwana sebetshona bekhona ezindlini ukuganga lokona kuba kuningi lokungazwanani ezindlini kuba kuningi okunye kudalwa yisomoko ukuthi abantu bebezikhandlela iy'ndleko zendlini seziningi ngoba imuli isitshona ivuthene ingasafakalalanga isiyadinga ukudla. Udlakela luyakhwela kunye lezigebenga zibeningi zidalwa yikuthi labo akade bezincediswa kunhlelo zokuhamba engabe abamakhombi abangekho kuhlelo lokazukho labo sebengabantu asebephelelwe yimisebenzi asebehlezi ezindlini selo abantu batshontshelwe emini libalele bagazwa emini libalele.
Dina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association lile nhlelo yini eliziqhubayo eziphathelane le-COVID-19 kumbe nje eziphathisa abesifazana ngempilo yabo?
Ngingathi inhlelo ziningi kakhulu kodwa inhlelo kathesi sizenza kubomakhalekhukhwini ukuthi sixoxisane labomama ukuthi singancedisana njani nokuthi abantu kabazivikele yikho kathesi sikwenzayo kakhulu njengenhlanganiso ngoba inhlelo zokubuthana kazisavumi ngomthetho we-lockdown lo okhona. Kodwa kumaradio lingaphosensi kuzonke inhlanganiso iyakhuluma njalo singabantu esiluqakathekisayo uhlelo lololukhona kathese lokuthi abantu bezivikele bahlatshwe bagqoke amamaski behlale ezindlini mabesenelisa kodwa uhlupho yilolona ukuthi umuntu uzahlala endlini uzadlala.
Lo nkosazana Otilius Vanda obona ngesiphathelane labesifazane kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Singakehlukani ke sikhangele ebesikhokhela. Wayeyintatheli izindaba uSandra Nyaira owasebenza kumaphephandaba lakumsakazo ehlukeneyo egoqela iStudio 7 obhubhengo lesibili ungcwatshiwe namhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Inani labantu abahlaselwa ligcikwane lecoronavirus lababulawa yiCOVID-19 lilokhu liqonga isuku zonke. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.